imoto ziningi kakhulu, i-queue yakhona iningi kakhulu.
Abaningi sebekhalile, abantu abasebefonile sebekhile, kodwa lokho sele sibaningi. Sifika kuyikho bebethela, bebesathele i-fuel ngabo past three.
Bona ingani sebevale uyabo sofikile kumbe kungehlula?
Kungehlula ngoba abantu kuvala ngo-8 p.m. Usho ukuthi yabe singeso sikhangele ukuthi bayavala anytime. Kuleli viki kukhanya isimo sibi kakhulu, amagalaji amaningi awana-fuel. Bebethela namuhla yikho sifonile. Bathele makuma service station ambala awephuma isuku lezo ezidlulileyo bokomile kongela lutho.
Lingabe lilane ukuthi libhadale ngama-bond notes njalo laba abale mali yakwamanye amazwe bayabhadala behambeni?
Okwenzakalayo kule i-service station engiyo yona bathatha abantu abalamakhadi akule service station awephuma kumbe ama-coupon, bathatha ama-bond notes kumbe abasebenzisa amakhadi ebhange. Lama service station ayisebenzisa forex kuphela, kungani mabili kumbe mathathu kobulawa.
Nxa ungabazuzanga lapha uyakwenzani emsebenzini ke?
Mina ngikukhefa emsebenzini kodwa ngaswela namhla yokuvukela kusasa ekuseni, kanje siwuvula ngo-6 ekuseni. Okusho ukuthi umuntu yachiye bahambise indawo ekuphenduke uvuke ekuseni ngo-5 a.m. usulayinile, bethi bevula ngo-6 usukhona. Abanye bayachiya imota, bakhona abazalala elayinini bebambe indawo. So uya kukhulumisana labantu abangemva umba baphambi kwakho ukuthi be xa usuphendula kusasa bazakusho ukuthi bakubone ukuthi ukhona elayinini.
Njengomhleli, njengentatheli izindaba, ukubona njani uhlupho lolo olwamafutha?
Ma ngikhangele ukuthi isimo besinjani ngesikhathi ekhisimusi kufika kumnyaka omusha, kungani kuphambili kakhulu. Kune kuba lamafutha endaweni eziningi ngesikhathi senye. So sokuphela iviki lensuku amafutha engabuyanga ema-service station amaningi. Kusho ukuthi ngabe kutshengisela ukuthi isimo siya sisiba nzima. Abaseyararela bebekhala ngokuthi kunzima namhla la izolo, bekhala ukuthi isimo sibi kakhulu, kula kungcono lapho siya khona.
Ye, kungaba lezinye inhlelo obona ingani ziyathinteka ngalolo suku?
Ngibona udaba lolu lithinta zonke inhlelo. Kungabe kuzihlelo zikahulumende ngoba even lalapho ama-line esikuwo khona, imoto engizibonayo lapha kulama-ambulance, kule moto zikahulumende, njengoba bengitshile ukuthi ithiliyana kulama-truck, ama-army, amasosha lawa belapho, kusho ukuthi zonke iy'gatsha zikahulumende lazo zi-affected. Silayine labo ngemva kwami ngibona ibhasi yenast lama-truck enast, okusho ukuthi vele ngibalisa iy'gatsha zonke zikahulumende. Lezinye iy'hlelo eziqakathekileyo lazo zikhayelana nilo dubo lokuswelakala kwamafutha.